ephawula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhulumisana umlotha ngombhuqazi wegugurahundi, umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhulumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lwegugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamhla lusiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha futhi siyeqalisa ebantwini, sizwe ukuthi abantu bona bathini ngalolu ndawo. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasemasikeni izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lwegugurahund community outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi isenzakalo sobhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube nendlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenza-ke namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo wegugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Njani? Hayi, uqinisile sibili kumba ulamanga. Ngoba bakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalathelwa zimpomo ezinjengale bhukunani, ngatshelwa isitolo sami nansi laphana, ngaganyulwa ngoba ngasihlanyulwa isandla inxeba nathi. Kodwa kuzaba lama-reputative ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathiwa dlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukeleka njani? I-community yonke ingasukuma isho njalo, kwamukeleka njani? Kodwa hhayi, njengoba sesiqalisile sikhale ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSam Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyazisekela ngazo zonke indlela.
Abonani, kuyadinga ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimbabwe abayenza lento. Ngokuyadinga lokuthi uhulumende ancedise, siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezehlukeneyo. Kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplasi abayithethe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngokuyadinga lokuthi ukuthi ubaba uMthulincube afake ubhajethi, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe, kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinto nazenze kumbe kumele zikwenze zaze zaphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lwegugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Namhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhulumisana umlotha kungela kugijima, kusetshenziswa indlela yeZimbabwe ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo wegugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mrs. State House woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.